sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathele lithuba lokubonga uJunga Khandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 11 Ncwabakazi 2023 ngoPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje. Umkhokeli webandla eliphikisayo eCitizens Coalition for Change uMnumzana Nelson Chamisa uthembise izakhamizi zeDeke leVictoria Falls ukuthi engakhethwa kulinyanga ukuba ngumongameli welizwe uzaletha intuthuko.
Uphambanisile civil uba uChitabi noma nje simhlonika sinasona ukuthi lokhu akuqumileyo ayisikho sibili. I-Electoral Act isiguquliwe.
Umthethondaba waphezulu owe-High Court namhlanje ulahlele khatshana isicelo sowayeyinkokheli ezanu-P F uMnumzana Xavier Kasukwere esokuthi i-statutory instrument A silahlwe ngoba sisephula isisekelo sombuso welizwe. Njalo bekugcwele kunyakazela abantu bebuye ngobuningi e-amphitheater koBulawayo kuculwa kugidwa kukhunjulwa ababili abaculi ababengamalunga eqembu lomculo owerumba ele insimbi seJwane ababhubhele engozini yomgwaqo ngeviki edluleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umkhokeli webandla eliphikisayo eCitizens Coalition for Change uMnumzana Nelson Chamisa uthembise izakhamizi zeDete leVictoria Falls ukubana engakhethwa kulinyanga ukuba ngumongameli welizwe uzaletha intuthuko kuzo zonke indawo zelizwe. Unokuthaba Dlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Esethula imibono emqoka yevandla lakhe egoqela intuthuko, ukuqeda ubusela, ukugcinwa kwamasiko kanye lokuxazulula udaba lwegugura wundi, uChamisa utshele abalandeli bakhe ukuthi lokhu kuzafezeka kuphela nxa bengamvotela kukhetho oluzayo emalangeni alitshumi lambili azayo. UMnumzana Peter Muleya osekela ibandla leli esigabeni seJambesi uthi izinga lobuyanga emaphandleni liyesabeka njalo kakulasizo abalutholayo. Uthi mihla lamalanga babikelwa ngohlupho njalo iningi selidlwe ngula.
Akula into abayiholayo, uholiswa khona le mashonarendi ngapha ematebrendi, akula lidensikayo. Akula into efika, abantu bayadubeka, akula kudla, abaholi lutho, akula into ekhona. Nabadala bali more than 7 to 6 years, akula into abayitolayo, but ngale emashonarendi bayathola.
Unkosikazi Lethiwe Shoko yena obesuka elukhosi ukhala ngokusweleka kwamathuba emisebenzi.
Banale sobari kusupeka bari kumagori bari kujaigwa vavura misevenzi so ndisiri kuti yateni vana vekuvaaoka muno Zimbabwe vokarambavona so ndisiri kumusekenda siri kuti ingalo dzawanjirira timuti agwase kuvira agwase vana vechivadzioke inyika ikari kwemu yakavedechii.
Uchamisa uthi engakhethwa uzaba labaqondisi ministers abazakhethwa ngabantu kuzigodlo zonke. Uthi njalo amandla okhetho lwamakansila labamele idale leparlamenta azavela ebantwini njalo abazakhipha laba loba siphi isikhathi nxa bengasafezi izifungo zabo zokubamela. Uchaze njalo ukuba ngomvulo lo bazakuthi gwaqa behluzisisa ivoters roll engeza ukuba kunengi okungahambi kuhle phakathi kwayo. Kusenjalo umlawuli wedale leparlamente umnumzana Jacob Mudenda laye obebuthanise abebandla lezanu PF emaphandleni ekaChechethe lamhlanje utshele abalandeli laba ukuba bafuze bakhethe inkokheli ezabamela kuhle njalo ibe lobudlelwano lomangameli uEmerson Mnangagwa.
Kanti ingqubela phambili ingabe ingqubela phambili ilethwa lidombo nxa likhethe UMP weZanu PF lidombo elizafika phezulu konalo kupresident Mnangagwa. Nxa likhethe UMP onguye weZanu PF lidombo elizafika ephalamende lapho ekhokhela khona. Na iparlamente indlu yomthetho yonke ekonapha ezweni kulaphe buzwa khona. Now nxa ungu speaker kumbe lo okhokhela iparlamente ayisuwe speaker walapho zala khona kuphela, ungumkhokheli indawana zonke.
Abevandla leZanu PF babe lomunye umhlangano njalo emvuma okhokhelwa ngumnumzana Emerson Mnangagwa. Iningi labakade bekulomhlangano ngabevandla lokholo lwesipostoli abeJohane the Fifth of Africa International Apostolic Church. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
The Voice of America.
Umthethwandaba waphezulu owe-High Court eHarare namhlanje ulahle isicelo sowake waba yisiphathamandla seZanu PF uMnumzana Xavier Kasukuwere esokuthi kwesulwe ukuguqulwa komthetho wezokhetho owe-Electoral Act okwenziwe kusetshenziswa iziqondiso ze-Statutory Instrument 140A. Inguquko le iphathelane lokwamukelwa kwamavoti eposo yeZimbabwe Electoral Commission. Ukasukuwere ubefuna ukuncintisa kukhetho lukamongameli ezimele kodwa wavinjwa ngumthethwandaba. Umthetho obukhona ubusithi amavoti eposo kumele abe sefike ezek sokusele amaviki amabili ukuthi lwenziwe ukhetho. Kodwa phansi kwe-statutory instrument le, amaviki amabili la ehlisiwe aya kunsuku ezintathu kuphela. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxeye legqwetha likakasukuwere unkosazana Jacqueline Sande yena othi abavumelani lesinqumo lezi esethulwe ngumahluli uJustice Tawanda Chitapi.
Hayi sinqumo lwethu thina sithi uphambanisile civil ubaba uChitapi noma nje simhlonika thina sona ukuthi lokhu akuqumileyo ayisikho sibili. I-Electoral Act iguquliwe njalo-ke nxa iguquliwe kutho ukuthi lokhu abakudintileyo kumele kusebenze kulelo khetho oluzayo, hhayi lolo lika-2023 ngoba yikho kuthiwo-ke yi-constitution yeZimbabwe ithi lila lingaguqula umthetho we-Electoral Act kumele-ke ungasebenzi nxa kuyukuthi ulanga lokhetho seliqanjiwe. So sibona ukuthi uphambanisile sibili ubaba uChitapi, njalokunjalo sizabona ukuthi sihambise phambili yini indaba le e-Supreme Court ukuthi siyephikisana lalokhu akuthileyo ngoba thina sithi hhayi kubona kwakhe ethibili kabonanga kuhle.
isinqumo sokuthi liphikise lolu daba kumbe lingaluphikisi likhangelela ukuphuma laso nini?
Hayi, sizabe sibitsela ukuthi amana ngaza sizabe sesibone ukuthi sihambise yini indaba siyikhweze yini phambili inkantolo yaphezulu e-Supreme Court ngoba thina siphikisana lokubona kukaJustice Chitapi ukuthi yena ukuthi hhayi akuguqulanga lutho ngoba nxa kuthiwe amalanga ebeyi-14 setshintshiwe aba ngama-3 sokutho ukuthi sekutshintshile umthetho wokuthi uthintshile nxa utshintshile sokutho ukuthi i-constitution ekutshoyo ukuthi nxa lingaguqula umthetho o-electoral act kumbe ama-electoral laws noma art thina siyaze kumele ayingasasebenzi nxa kuyiphila ngale lokhetho sekuqanjiwe kutho ukuthi umthetho lo olethwe i-SI 148 kumele usebenze asiwuphikisi ukuthi wona awusebenzi kumbe awufakwanga esemthethweni kodwa thina sithi kumele usebenze ekhethweni oluzayo hatshi olika-2023.
Sibone lisiya emthethwandaba lifuna ubaba kaSukwere avunyelwe ukuncintisa langaphumeleli kulolu daba. Kathesi libuyelile enkantolo lifuna ukuthi inguquko efakwe kumthetho wezokhetho ilahlwe galiphumelelanga njalo. Abanye bathi kulezo mbusazwe phakathi, lina njengamagqweta kaSukwere lilubona njani lolu daba?
Thina siyabe silokhu siphikisa nje noma sibona ukuthi inkantolo zethu zilokhu zigqoba okungayisikho zikhuluma zona ukuthi hhayi ubaba uSukwere kamela ngabe khona ekhetheni kodwa thina siyabe sibona ukuthi hhayi lokhu bayakutho nje kodwa lo olethe udaba lakhe umabhemangwana sazangane lisho ukuthi akhengise sibili ukuthi upresident ezakaSukwere ubengekho lapha eZimbabwe okwenyanga ezidlula 18 zilandelana. Ngokunjalo nje sibona ukuthi amakhosi ethu ma ukugekwa kwabo kumbe ukukhangela kwabo izindaba lezi ezibuya phambi kwazo ayisikho sibili okumele bakwenze. Ungani ngabe kunokuthi kunokwesaba phakathi kumbe ngani kunalabo abaphezu kwabo abangani bayangenela iindaba zakhona ngoba sabona ukuthi umthetho sibili awusalandelwa sokungani kwenzela ukuthi nje kule minye phakathi lapha emasweni emnangwaka ngani kafuni sibili ukubona upresidenti ezakaSukwere lapha ekhona ekhetheni ngoba ngani yesaba ukuthi banisele iindaba zakhe. Sibona njalo ukuthi lokhu noma sisiya phambili sabe silokhu lokhu esilicelayo ngoba udaba lolu alukhangelwa ngendlela efanele.
Unkosazana Jacqueline Sande ligqwetha likamnumzana Xavier kaSukwere owababa isiphathimandla seZANU-PF limuzwe ekhuluma icungweni lapho lontungameli Nkomo owe-Studio 7. Abesifazane abazavota kukhetho lukamhlaka 23 Ncwabakazi bathi bona bafisa ukubana uhulumende ozangena embusweni abe ngozaqhakathekisa indingeko zabo ezigabeni ezijiyeneyo zempilo ezigoqela ezempilakahle, ukuvuselela umnotho, ezokutholiswa amanzi ahlanzekileyo, ukuhlanzeka kwendawo abahlala kizo, ezemfundo lokunye. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abesifazane laba bathi amabandla ezombusazwe bahlezi bethembisa izulu lomhlaba sikhathi sonke lapho kusakhankaswa, kodwa kube yinto engafezekiyo lapho sebebumbe uhulumende. Unkosikazi Vina Ayivimoyo wasemzini wekuwadzana, yena ophila ngokuthengisa, uthi ulethemba lokuba kuzofezeka lokho okuthenjiswayo lapho sokulohulumende omutsha.
Ma kungaba liqiniso ukuthi bazasilungisela kungasijabulisa lakho njalo. Labazukulu esibagcinayo, labazukulu intandane eziyi-5 engizigcinayo emfisa ukuthi ziye esikolo zale siye esikolo noma mina ngingafundanga kodwa bona bamele baye esikolo.
Unkosazana Ellen Shiriedenga, umsekeli kanobhala wohlangothi olubona ngezokhetho kubandla le-Citizens Coalition for Change, uthi abebandla lakhe bazinikele ukusebenzela abesifazane abaswelayo kanye labakhubazekileyo.
Nxa sikhangele elizweni ukuthi i-social services yethu ayisayenelisi ukuncedisa laba abadubekayo, okumqoka ukuthi bathole amathuba afana labesilisa njalo bephiwe amathuba okuthi bakwanisa ukwenza imisebenzi yabo yezandla ezabanika imali kulokutshona bengabacelayo imali kumbe bemelele uhulumende ukuthi abanike imali.
Umqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kuZANU PF umnumzana Farai Marapira uthi uhulumende webandla lakhe uhlezi esebenzela ukuthuthukisa amathuba abesifazane lozulu nje jikelele.
I think leaders need to learn to talk to their people, be accountable for themselves. These are the things the electorate is looking at.
Ngicabanga ukuthi inkokheli kumele ifunde ukukhulumisana labantu iziphendulele ngokwayo. Lezi yizo izinto abavotayo abazibhekileyo.
Isikhulumeli sebandla le-Labor Economists and African Democrats lead unkosikazi Roslyn Gwese uthi lokho bekungafezeka ngabe bekulabesifazane abaningi abancintisayo kukhetho lwalonyaka.
Umuntu wonke ongumfazi kavotele umfazi, whether ngwe ZANU PF kumbe ngwe CCC kumbe ngwe MDC kumbe ngwe lead, umuntu ongumfazi kuphela, umuntu wonke ongumfazi asivotele nafazi, ngokuthi out of 11.1 abafazi laba futhi bengaluza abanye anti yabona ukuthi inamba yabantu abangafazi yalokhu isiba lutshwane ikwesi kuyala ekhonoko sithi thina abafazi sibaningi kedlula abantu angamadoda lapha eZimbabwe, asivotele nafazi bengene bonke banabi 11.1.
Kodwa umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo le-Democratic Official Party oncintisa kukhetho lukamongameli umnumzana Harry Peter Wilson uthi lokhu kungafezeka kuphela uma besifazane bengavota besebenzisa ingqondo zabo hathi ukukhangela ibandla.
Akula msebenzi, akula lutho kwenzakalayo, yonke izinto ziphongba into ephelileyo. Mina ungumnikazi we-party ozi-presidential candidate e-Democratic Official Party, yi party bamele bayivotile umhlaka 23 August 2023. From then izabasusela phansi baye phezulu abantu beZimbabwe.
Isiphathamandla senhlanganiso eyeZimbabwe Democracy Institute ZDI unkosazana Patience Sibanda uthi bakhangelele ukuba uhulumende omutsha uzabe engohlonipha amalungelo abesifazane.
Ngoba nxa ungathi uyananzelela ukuthi kathesi ikakhulu laba bangabe bengena kwezombusazo uyananzelela ukuthi bahlukunyezwa njalo abahlonitshwa, bayachaywa, bayabulawa abanye. Abanye uyananzelela ukuthi ku-social media abahlonitshwa, kukhulunywa lokhu lalokhuyana. So lokhu kube sekusiba yinto eyenza abanye abesifazane bengangeni kwezombusazo. Ngoba kathesi uma singathi sikhangela i-statistics uzananzelela ukuthi abesifazane abangenileyo kathesi kwezombusazwe balutshane as compared to ababekhona ngo-2018.
Lanxa abesifazane kuyibo abayisilinganiso esiphezulu ukwedlula abesilisa kunani labantu abaselizweni, balutshwana abaphatheka kwezombusazwe lasezikhundleni zobukhokheli kunhlangothi ezijiyeneyo zempilo, okuyisimo esiyimigoqo ekugcwalisweni kwendingeko zabo. Kunje munye kuphela owendelise ukubhalisa ukuthi ancintise kukhetho lokudinga umongameli welizwe, unkosikazi Elizabeth Valerio okhokhela ibandla le-United Zimbabwe Alliance, laye ongene nzima eseze waya emithethwandaba ukuthi avunyelwe. Abacubungula ezombusazwe bathi lesi simo asisihle ngoba sengezelela ekwehliseni amathuba okuthi zinakwe izikhalazo zabesifazane abafisa uhulumende abanakekele kizo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Izakhamizi zakoBulawayo zamukele ngemibono ehlukeneyo uhlelo oluqhutshwa ngabe-commission ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission zilokufundisa uZulu ngezokuvota. Zisithi bezivele zilulindele bese luphuzile. ngoba sokusele insuku eziphansi kwamaviki amabili ukuba luqutshwe ukhetho lokudinga umongameli amalunga edalela eParliamente lamakhansila. UAnastasia Ndlovu ekobulawayo usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labantu bakobulawayo bathi lanxa kukuhle ukuthi abezeki baqhuba lolu hlelo njalo luqakathekile, udubo nje ukuthi solusenziwa isikhathi sesiphelile sokungasensuku zatshwala ukuthi ukhetho luqhutshwe elizweni. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Fanuel Moyo uthi ukhangelele ukuba bafinyelele kuzo zonke indawo.
Uhlelo lwenziwa yizeki luright, sibile lokufundisa abantu and lusemthethweni kuright kakhulu. Kodwa ngesikhathi esebenza ngaso kathi simbona ngani ama-elections, election date seseduzane. So angazi ukuthi bazakwenza yena ukuthi befinyelele abantu bonke. So ikho lapho engingakwazi khona ukuthi bazakwenza njani. Kodwa ayikhona kuhle kakhulu ukuthi be fundisa abantu ngokuvota.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Sibangani Nyathi kodwa ekhala ngokuthi uhlelo lolu luphuzile.
Salomukele uhlelo voter education baphuza ukuqalisa. Salomukele uhlelo education baphuza ukuqalisa.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo unkosazana Nokuthula Mlotsha uyaluncoma uhlelo lwezeki.
Siyabonga ukufundisa ngohlelo lokuvota, beqhubekele ngalo njalo lusiya phambili.
Umnumzana Nkosilathi Mpofu owezeki ongomunye wabafundisa abantu ngezokhetho uthi amabizo abazavota ayabe ekhona endaweni zokuvotela kusukela mhla ka 11 kusiya mhla ka 12 Ngcwabakazi.
7 ekuseni kuze kevalwa ngo 7 ntambama sithole izithupha zethu eseplastic kumbe esezenge kumbe ipassport evalid eZimbabwe uqonde kupolling station mhlaka 23 August. 2 days before kupolling station amabizweni abe khona kuvoters roll eyabe ifakwe emdulwini. Liyakwanisa ukuhamba liyechecka, then even liyakwanisa ukuchecka ngamafoni enu ungachaya *265#. Iyaphuma ipolling station yakho okumele uqondekiyo mhlaka 23 August 2023. Libe kwasithi ngama harmonized election esivotela khona abantu abathathu ngelanga eliyi-1. Ama elections i-1 day kuphela. Siyabe sivotela ukansila, sivotela u-MP, sivotele u-president.
Uhlelo lwabezeki lokufundisa uZulu ngokuvota lusekelwa isisekelo sombuso selizwe kusahluko 12 section 238 njalo alulamigoqo njengokubhalisela ukuvota lezinye inhlelo zezeki. Inhlanganiso ezizimeleyo lazo zilelungelo lokufundisa abantu ngokuvota kodwa kumele beqale bethole imvumo kuzeki. Ngimele umsakazo weStudio 7 ikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ichi Woza Woza Friday my darling. Woza Friday
bekugcwele kunyakazela abantu bebuye ngobuningi e-amphitheatre kobulawayo, kuculwa, kugidwa, kukhunjulwa ababili abaculi u-Elvis Mathe odume ngegama lokuthi Maeli lomunye wakhe uThembi Nkosi Maviri Mpofu obetshaya ingungu ama-drums bengamalunga eqembu lomculo owerumba ele insimbi zejwane ababi zejwane. ababili lawa babhubhele engozini yomgwaqo osuka kobulawayo siya eVictoria Falls ngomgqibelo weviki edluleyo. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisaspanda.
Ekhuluma embuthanweni nobabili abaphiwe inhlonipho yeqhawe lenkululeko yesizwe, umphathi ntambo wedolobha lakobulawa unkosikazi Judith Ncube uthe uhulumende udabule ngesehlakalo esehlele leli qembu.
Abanye bethu baginywe yimufa napha balele phambi kwethu, abanye siyabakhangela esibhedlela, abakhulekayo sicela sikhulekeni ngoqobo, sicela umusa ungenele kuzimbuli. Thanda ukubonga ngokuqakathekileyo ama-artisti, hlalani linjalo zihlobo zami. That's the way to go, unite for a cause.
Uthathu wabo wakathe mikosi Maviri Mpofu othone kulingozi unkosazana Thembele enkosini Makhwelo ulandisa ngomfo wabo.
Uthe mkosi wakhuliswa ngumamami, umamakhe wabhubha kudala, ebezelwe yi-1 kumamakhe. So umama wamthatha emncane wamkhulisa wamfundisa. Kubuhlungu kakhulu, ngilahlekelwe ngoba vele sikhule sitshayana lo Maviri, sidlala sitshayana, sinikana ama-nickname. Kubuhlungu kakhulu.
Abaculi abaningi bathi balahlelwe ngokubhubha kwababili laba, okufakazwa nguClement Magwaza abakade besebenza labo.
Abafowethu bemphila labo kabuhlungu, basithiye kabuhlungu. Okwenzakeleyo kubuhlungu bantu bakethu, yazi kukhathaza imimoya yethu kakhulu. Inkosi kayingenele uBrem umfoti la lulame labafana abasesibhedlela balulame sikwazi ukuthi siqhubeke ngemsebenzi siphambili. Engakubika kakhulu bantu bakithi ukuthi lingaphela amandla kade libasapoti abafowethu.
Omunye umculo olodumo osebuhlungwini ngonkwali
ma-eli lawe Maviri, hhayi lisitshile isikhala esikhulu kakhulu, lisuse ubuhlungu kodwa kungasenani kube yintando yenkosi. Thina okwethu ukuthi silikhulule lihambe, lihambe kuhle, lilale ngoxolo. Siyalithanda.
Uthandidlana ucula ekobulawayo ukhala ezimathonzi.
Inhliziyo yami iphatheke kabi, inhliziyo ibuhlungu ukulahlekelwa ngobhuti bethu emculweni ngesihluku esingaka. Sengathi uJehova angapholisa amanxeba kwabaseleyo imuli labangane lesihlobo. Sengathi imphefumulo yabo ingalala ngokuthula.
Imbongi yelodumo Albert Nyathi uthi isizwe seZimbabwe silahliwele kakhulu.
Mhlaba kawunoni, mhlaba kawusuthi, mhlaba kawulandloni. Thatha abafana abancane, abantwana abancane besikhangelele kuwe. Inhliziyo zethu zigcwele usizi, inhliziyo zethu zidabukile kakhulu okulahlekelwa ngumaeli lo Maviri. Sinethemba lokuthi la majaha seleyo azaqhubekelisa umsebenzi abawuqalayo phambili. Ngithi majaha, ngithi bantu abami, lalani ngokuthula.
Namhlanje isidumbu sikamunye u-Elvis Mathews kanjiswa ekhaya kibo eMagalela eTsholotsho, lapho azanqotshwa khona uThembi Nkosi Maviri Mpofu, yena ozabe wayeluveve kobulawayo ngesonto.
Mihle imisebenzi kama-eli Elvis Mathews, mihle imisebenzi kaThembi Nkosi Maviri Mpofu. Insimbi zezwane yisizwe.
Namhla amaqembu ezomculo azatshaya kuze kuseTsholotsho ephelekezela abangani babo. Ngiyimele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Chisaspanda.
Come on, 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 come on
iqembu lelo ele insimbi zejwane sithi dudu kumuli zabafelweyo abafele engozini zomgwaqo uma eli kanye lo maviri ku live talk namhlanje likhumbule ubana sikhangela kusabalala kwenkokheli zamabandla ezombusazwe endaweni zonke zelizwe sikankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa kukhetho sokusele insuku ezilishumi lambili kuphela ukubana ukhetho luqhutshwe. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje. Oliver Lelisayo, uProphet Jeremiah.